VOA Ndebele.
Alifuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethwandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathini ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe. Bawutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kulembiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lolwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leZimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi, lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-ZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19. Usitsho ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye laye emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ngani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lodubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esifake emaphepheni ethu. So asikabikwazi ukuthi kuza thethwa nini, kodwa silethemba elothi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele kundaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics awasinika wona mihla ngemihla abaka cacile ukuthi kuye kwaba lo muntu ogokekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasitshela okuningi ngalo.
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoyo sixoxele sikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Hayi, nguJulay Moyo okhulumela amazwi agcinula abantu. UJulay Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona. Abantu bakobulayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sichibani ukuthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakobulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kusho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakobulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde. Imali leyo vele vele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ibiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisi ukuthi yakhele abantu izibhedlela. Njengoba phela nanku uLokhu Zeni uJulai Moyo uyakhuluma ukuthi hayi nxa kuselakala iLokhu Zeni equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho bayabeza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele. Khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona uyabe uzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanyamazwe into lezi zonke lezi zenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba, otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Wakhayena lapho emathebeleni dla kulamalahle, kule golide, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigila mkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ulegcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele uba ngodunderhead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe, ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Heyi, angiyakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni, leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike koBulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo kasisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osufuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ichukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Sesesiphiwe incwadi sikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlala, sisibulala into okuthiwa yikudla. Sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoke sesicela kubana alibana bayasivumela ukubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba singa-1-1, akwenzi ukuthi sihambe siyihobhu ngathi siyalesaba leligcikwane kodwa ha sinesithwayo senzima. Sithwayo senzima sibili. Kangazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ukubana kwehla basehlisele kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi ukuyenza kodwa sokunzima kithi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli abahle bakastudio 7. Ngiyalibingelela gama lami ngonkosi Khona Khupha emvela ekhezi womstedi. Hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu. Hayi sesizafelwa ngabantwana, abantwana bakufa thina njengoba sisemazweni akathana khonapho eBotswana. Utamabhota azavulwa mhla kunini asikwazi. Sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi. Hayi hayi sesithwele nzima bakithi, nga uNkulunkulu uyangenela lokhu kuphele. Shiwa siyacela uNkulunkulu asingenele. Siyathandaza imithandazo nsuku zonke. Sinkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule. Siyacela sibili balandeli bonke, cela sibili ukuthi labalandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinhlizweni zabo. Banikwe izinambu ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinhlizweni zabo.
Ufortune yone wanje iqiniso elihle ngalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela, because asikabile iqiniso ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi, asikabile direction. So andubana kuyayenza, andubana kuyayenza kusiya ngami, andubana uhulumende uyayengeza amanye amalanga, at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi.
Hayi kubuhlungu lokhu more sekwenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi ebala amakhoro yori ikhoro liqale kubo. Ama-governments abo agenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya. Ma befika lati kubo-China City la sibadudule. Ya lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokuzenini laphana ekhaya lapha bekududule. Ayikho enye indlela phela, ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela.
Ngivuka njani bahlaziyi? Alalise yavuka ngapha lokho asibona indaba lokho eliziphosela. Kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le. Ngase sibonqolo lami ngezama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubrura mose China khona ngale ngizwe ukuthi uhamba njani. Sibona ama Nigeria engani engani bayahlupha. Kodwa uthi hayi khona indaba ekho njalo laba nabantu bafuna wonke ama African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endla ahlala khona wagcina ecatshile wakhipha bedroom kodwa abantu bayaphenduka. Ngase ngibuza ukuthi why sibona ama Nigeria kuyiwa ngaphambili wathi hayi khona ukuthi ama Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana abe yigroup. Njengoba eja ukubona khona phana egoli kobo yibhomba ukuthi ma ungayi-China Nigeria li-one twanga begcwele bonke sibemdefenda. Lakho kunjalo
banomomobi lawa abantu yazi abanandaba kayazi kunabantu aba-pregnant, two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungelamali yelozen ye-hotel yabo balibuthanza unda imvula iyanetha abantu bagula already sebebula yi-flow. I understand abantu bagodola ngoba baphongu abanye bebephonga ukuthi right now come out, abanye bebabanikeza at least ama-one hour, abanye ama-30 minutes yabo. But uma uconfuse ungakwazi lokuthi umaybe uyajika umbe kanjani yabo ungakwazi ukuthi laba abamithiwe bagula right now because wale about 4 days bephandle lokhu bebakhanqa nto lokhu behanqa abantu bebakhanqa kanezinkomo abafuna abantu behlale phansi, abafuna abantu bamungamalingama for 2 minutes babelokhu belihanqa behambe lebhodelandi behambe lejika lebebuye futhi belihanqe lebuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalile ukuthi bebelaphe abantu bagula esibhedlela bayalile ukuthi bebela. Ngikutshela Morris yazi ngikutshela ngaze ngibona into enje, so yazi lokhu ngobuhlungu lo kwabe imali mina ama-WeChat basuspend. Kulabo 2 months ama WeChat esuspende awukwanisi ukutransfer imali, awukwanisi ukwenza. I understand ama WeChat asebenza ngawo ama students, abantu uma bekwafuna ukusisiza bathumela kuwo ama students yabasisizayo ukuthi silokho si maybe ukuthi udle yabo, especially thina singapha kule province. I understand ngoba abanye kumanye ama province siba kufisa kodwa akukho tense like ngapha. I understand so kunzima vele kakhulu ngitshele mina vele angazi ukuthi senze njani. I don't know kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhenga izivalo barasa abantu amadoda ziwababa mangakhona kubuhlungu vele mina yazi mina angaze ngibone into enje yazi lokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu bephatha kabi abantu bamnyama ngale ndlela. Akunjena uma uzothi uhlele nom-Chinese befike bethathe wena nomuntu omnyabe tho ba prophetic corona lile wena le corona kodwa umkhuhlane waqala napho uye ingqondo bana nale be test wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday oily time why kuyikuthi futhi corona yaqala ngawo benga test lo mfazi be test wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho aso so ungabona mina njalo vele the worst engicake ngakhona so kule about 3 weeks into le iqalile ah vela kulaleke kunzima kakhulu vona ukudla kungikeni ngoba amashop abayala uthando bengene amabhasi bayala isitimela ungadi uma ukuthi umuntu omnyawo uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-racism yakhona ibuhlungu if ngithiwa abelungu bebesizonda bele angazi maybe ngaleso sikhathi but ah uma kwakunje so which means bahamba through pain this is painful unfortunately mama ay no
hayi indaba ye-corona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophelelapha sipho ngokuhlala emathembeni sipho ngokuhlala emathembeni ubona sukuphazamisele emcimbi emkhulu yamaphasika hayi lapha kunzima
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwelemelika kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe lemelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha kwethule sibili kwethule kakhulu ya abantu vele ubona qoqo esitolo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they're trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenza ala bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha so abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho you know ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngapha njengoba kulokhu kuqansa kusiyale so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ubuka waphuma ngobusemsebenzini obuye ushukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho ya xa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask ube lama sanitizer ukline lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela lanxa ungaye esitolo uhambe ufake amaglove sanitize amakhathi lawana olawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela
izinto ezisilelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona go lapho kukhona kuya rashini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhale ukuthi ungazowathatha kube kunenge kuthiyela abanye lawo so abantu vele sosekujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngokhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala yini lokho.
Okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground ground lokho qansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela bezempila kahle abakade lokho besithi hayi into le izathatha isikhatshanyana kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo 30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we reaching sesize sedlule iItaly yona ngokwayo sesiyaphosa sedlule amazwe wonke amawe Europe so sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi akungcono alandele abezempila kahle
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni le Ohio besilivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula leyo ke bekuyingoma ka socks lejabere singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo we-ZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane nge-coronavirus ngendlela abengenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathintambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.